kulihlazo elikhulu ukubonakala umuntu owatshontsha ukhetho waqhubeka njalo ongumuntu obesebukhokheleni kwelizwe kusukela ngo-1980 efisa ukuqhubeka ekhokhela elizwe kodwa kungelampumela ebonisekayo ukuthi umuntu uyingcitshi njalo uyazi ukukhokhela abantu. Now iphutha leli silibona ngoba inhloso yakhe lubaba ayisiyo ukwenzela abantu kuhle, cha inhloso yakhe ngeyokuthi yena labantu bakhe lezihlobo zakhe zikhone ukuthatha umnotho welizwe benothe abantu behlupheka. Lokhu kulihlazo elikhulu njalo abantu baseZimbabwe okumele basukume bekwale. Abantu beZimbabwe kumele bekwale not because ubudlwangudlwangu bezanu PF ubulani lathi kodwa ngoba konke okwenzakala kubandla elibusayo kuyathinta uzulu wonke jikelele. So kubalulekile kakhulu ukuthi njengabantu baseZimbabwe siphakame sikwale lokho ngoba siyazi ukuthi lapho siya khona lo mnankagwa labantu bakhe lezihlobo zakhe akula kukhanya
umnyamao. Ye khonapho ke singathi liza kuvimba njani khonokho kule ndlela yokuthi lingakubamba sibili ukuthi hayi lokhu sesikumisa kungabanjwa njani?
Umkhosi suqalile, umkhosi suqalile phakathi kwebandla lezanu PF, umkhosi suqalile kumabandla aphikisayo. Uzananzelela ukuthi thina njengezaphu lathi umongameli wethu uSibangelizwe Nkomo uphumile emalangeni esitsho ukuthi thina njengezaphu siyakwala lokho njalo engaqhubeka ngayo lento yena umnankagwa kuzamele sisebenzise zonke indlela ezokuthi abantu baseZimbabwe baphakame beyale lo msangano owenziwa ngomnankagwa labantu bakhe.
Ye kodwa singabuza sibili ukuthi wena ubonani kuyaphumani khonapho, angabuyela yini kungajaya u-2028 kumbe kuvele kuzayehlula ngamafutshane?
Ngowami umbono personally njengomsongelwa kaNdlovu angiboni kusenzakala lokho ngoba emthethweni ku-constitution ukuthi akhone ukuthi kuphumelele izifiso zakhe kulomqanso omkhulu kakhulu legally njalo emthethweni. Kodwa-ke abantu baseZimbabwe sebabona uhlazo esalenzelwa ngoRobert Mugabe ebuse waze wahlala laku-wheelchair ebuse waze wakhohlwa lokuthi ungubani igama lakhe. Abantu sebabona ububi bento enjalo. Njalo abantu baseZimbabwe ngibona ingani mina bazasukuma njengoba sebeqalile ukukhonona lokulwisana lento le extension ye-term. Kodwa i-extension yodwa akusiyinkinga. Inkinga enkulu ukuthi ezomnotho ezomsebenzi yabantu economy nje generally yiyo ezafosa abantu baseZimbabwe ukuthi bakwale ngoba abantu bahluphekile.